Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 4 kuNhlola nje 2024 uGibsdube. Endabeni zethu lamhlanje
sesikhipha ke amabhathi aweze politics. Sesigqoka ke ababhathi entuthuko okusho ukuthi kona mina kade sisengu-MP womuntu wonke whether ovotileyo kumbe ongavotanga kumbe ongangivotelanga konke kuyafana kimi sonke sesingabantu banye.
Ibandla leZANU-PF lithakazelela ukunqoba kukhetho noma by-elections.
Irisulti ephumileyo imbi kakhulu, ayijabulisi. Angicabangi ukuthi ukhona ngempela ongama ayidefende ethi hayi kuzamekile, akusebenzekanga kahle all.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bayakuvuma ukuba abaqhubanga ngemfanelo umkhankaso wokhetho lolu. Namhla sixoxa le nduna uMathema ngombhuqazi wegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF linqobe ezigabeni zonke kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwe izolo lokudinga amalunga edala lephalamende. Ibandla leli liphinde labutha njalo phose izigaba zonke kukhetho lwamakhansila. Lithethe izigaba ezingamajumi amabili 20 phakathi kwezingamajumi amathathu lantathu 23. Lokhu kutsho ukuba selilamandla okuguqula isisekelo sombuso welizwe ngesikhathi kubikwa ukuba iZANU-PF ifuna ukwengeza isikhathi sokuba umongameli ahlale ehhovisini. Okwamanje umongameli uvunyelwa ukuncintisa kabili kuphela. Kukhanya ngani bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa angene kukhetho ngomnyaka ka-2028. Ababona ngokwenzakalayo bathi ibandla leli lilakho ukubumba umthetho omutsha ngesiphangiphangi oza kwenza ukuba uMnangagwa angene kukhetho oluzayo kumbe afele esikhundleni. Kodwa abaphathintambo bebandla elibusayo bayakuphika lokhu. Omanje bathakazelela impumelo yokhetho abasekeli bebandla leli kanye labanqobe kuma-by elections. Omunye wabo umnumzana Joseph Chuma onqobe ephelandaba Mpophoma.
Ukhetho lubuyile soludlulile, sesikhipha ke amabhathi aweze politics, sesigqoka ke amabhathi entuthuko okusho ukuthi kona mina kade sisengu-MP womuntu wonke whether ovotileyo kumbe ongavotanga kumbe ongangivotelanga. Konke kuyafana kimi sonke sesingabantu banye, sakhelene zinini sokumele sisebenze sindawonye. Akusadingi ukuthi kube nomunye ojikijela izibandela everyone elibhodayo. Sokufunakala umuntu obuya efuna ukuphathisa. Imibono yonke iyadingakala, amakhiwa bathi kona all hands on deck ukwenzela ubana siphuthe. Lokhu okwamapolitiki kuyasidivida, manje njengoba besitsho ukuthi divided we shall fall but united we will stand. So sesifuna ubana abantu bakuzwisise khonokho ukuthi kona angisiyo MP weZANU-PF kuphela kodwa ngu-MP womuntu wonke. Ngakho-ke ngifuna ukuxhaswa ngumuntu wonke, ngifuna ukuboniswa ngumuntu wonke, ngifuna ukuphiwa amacebo ngumuntu wonke. Okusalayo yikuthi kona asisebenze ndawonye, phela ndaba jabalala sizinda nkuluma nomuhle lelo bhungela extension ukuthi sithuthukise isigaba sethu.
Uchuma uthi uzasebenzela uZulu loba kulabanye abathi ungene ngudlu kulandela ukuvinjwa lidale le-High Court kobephethe isigaba lesi umnumzana Gift Ostalosi Ziziba.
Omunye futhi ubhale wazathi kona hayi vele lo uhlala engena ngama-by-elections ungena ngama-back door. Ngimphendulile ngathi thina izindlu zethu emalokishini wasincwa ngafi uqoqode babesithi bhoda and ungabhodwa uyangena still. So umnyango ngumnyango ungangena uyabungenile. Mina salayo is a difference that I make ma ngiphakathi. I-difference eyehlule bonke bona laba abameli be-TCC abavotelwa ngabantu abaningi kakhulu kodwa kungenalutho abalenzela abantu bona laba i-protest vote leyana engancediyo ukuthi lake ahlale umangabi kathi right umuntu lowo limvotele ahlale 5 years gabula nje not even one thing azalenzela yona kaphenduki lokuphenduka kini kodwa abuye futhi after 5 years limvotele limbisele at the end of the day mina ngiyazi ukuthi una who's fooling who kodwa mina ngathi ngingenele nge-by-election ka-2015 leyana ngashiya a difference in my community into engafakazwa ngabantu and this time around again as I go in and this is almost a full term I will make that difference again as akhulunywa ngabantu ibonwe ngabantu
umnumzana Galipani Pugeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Jabangu ozithi unobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change uthi kabaqhubanga umkakaso wabo ngemfanelo
i-result ephumileyo imbi kakhulu ayijabulisi angicabangi ukuthi ukhona ngempela ongama ayidefende ethi hayi kuzamekile akusebenzekanga kahle at all kodwa singakhohlwa phela i-background especially lawa ukuthi okwenze kwaba mabi ngale ndlela abemabi ngakhona ikuthi emavikini amabili njazude if not even ifike eyi-1 umongameli uchiyile nje othatha intambo walahlela phansi wahamba I was a week before my elections. Now, last time in Tampa, which was all as happy life. So, the environment in the room was not conducive. Election ye opposition. Seven akuluma abafuna ukukhuluma ababhlemela abafuna ababhlema kodwa eqinisweni ukuthi bonke abantu akadebele esikhundla ze leadership bafeyile abantu ukuthi behluleke lokuthi hayi mara ke sime kudlule lokho ungadlula lokho ke bese ngiyayenza lokho into yenzeke leyo nasakhula sisadlala ibhora wawuthi wena ma ibhora lingelakho bengakudlalisa kabi noba bakhuphe umngane wakho noba bevena bakhuphe wena ibhora lingakhahlelwa phandle wena uhambe ngathi uyalidobha sothatha ibhora lani uhambe ngini ukuthi igame iphele yikho esikubonilelo lokho ukuthi malingisubstituta noma malimbuza imbuzo emningi engekho comfortable ngayo noma lithi lizama ukulungisisa ngendlela engavumelani ngayo ngakhona sentanta ibhora yami sengihamba la noma sengibibontshisa yikho esikubonileyo la
uPugeni uthi kumele amabandla aphikisayo adonse ndawonye ukuze kususwe ibandla lezanup f esikhundleni
even nokukhulumisana mbono ukuthi kusasele thuba lokuthi kuthiwani so kumele ukuthi ngoba ngibonela ukuthi umlungu lo waseHarare East le uHonorable Makhamla esechiyile so kumele ukuthi ngempela amadoda azwayo abophe ziqine civil uqale ukulungiswa kahle kwakhiwe katsha uqine lokho kuyinto siqhubeke siyaphambili
ukhetho lwama-by elections lwenziwa kulandela ukuxotshiswa kwamalunga e-CCC edala lephalamende nguChabangu othi babe ngene ngudlu ezikhundleni zabo Zokugcotshwe umnumzana Nangolo Mbumba kwele Namibia ubabambe isikhundla esithiwe ngumuyi uHekeingob obhubhe namuhla. Umbumba uzaphatha isikhundla lesi kuze kuyefika ngolwezi lonyaka ukhangelele ukuthi kuzaqhutshwa ukhetho. Ele Namibia alikaviki ukuba ubulewe kuyini umnumzana Geingob obe kwele Melika kusukana ezedluleyo. Eselajwa umkhuhlane wesifo sembukuzane. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Melika leBritania aqhubekela phambili ebhomba abacatshangelwa ukuba badlelana nabokubulala amasotsha amabili akwele Melika kwele Jordan ngeviki ephelileyo. Iqhubekela phambili impi. Phakathi kwe-Israel leHamas amanye amazwe esithi kumele bekhumisane umlotha. Sika sizwe ezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhuluma lenduna uMathema.
Ngiyabonga babantu.
Ye, lapha nduna kulodaba lokuthi sokuphenywa. Lokho umbhuqazi wegugula hondi kodwa ke abantu bayakhonela lapha bathi kathi lizathonisa njani amacala lo munye onguye owenza amacala engekho selithonisa futhi abantu bathi vele kathi amacala abanjwa njalo ezinduneni yini kumbe lokhu sokuqalile ukuba njalo
ngibona ngani uyaqala njalo kungumhlola lo esintwini sakithi ngibona ngani siyakwazi sonke even lesilungwini ngakula para elabela thoniswa kungakamunye omangeleyo kumbe omangalelweyo so into ekhona loba sihamba siyabuzwa abantu kuyadingakala nxa ukuza ngesilungu ngithi a balanced engagement where we are to stay i-voice ka-perpetrator kuzwakale ndalo owahlukuluzwayo ukuthi uthini yena ngoba akulanto engazwakali nganxanye nxa sithi sifuna ukwenza i-proper healing kufaneleke sizwe ukuthi owakwenzayo wakwenza ngubani njalo wayekwenzelani khonokho kuyadingakala ukuthi kucungulwe angiboni ukuthi izinto nakufanele zihambe zibharametro zicabanga ukuthi zizabuza abantu kuphela ababa lohlupho lololu abahlangana lohlupho ungazwanga lo munye owakwenzayo ngibona ngani umbuzo nalowo uzabahlupha kakhulu izinduna ukuthi owakwenzayo uzabuzwa nini ngoba laye kufanele sinze ukuthi yena wakwenzelani nxa kuyukuthi ukhona njalo sisazakali ukwazakali ukuthi uma kwenza kwakungubani singaphonge uginyela emnyameni nje ngoba nxa uginyela emnyameni khathi esiningi wayebhulu sidlala empukane so kufanele kube izinto ezibekwa phezu kwetafula kube ngiceke nje ukuthi ukwenzakalani njalo kuzakwenziwa njani kungaze kwagidlisa ukuthi kubuzwe lowo unguye owahlukuluzwayo ngibone ngani kungasonto eqondileyo okwesibili kuleyo ukuthi kuthiwa abantu abasemadolobheni bazalanda induna yabo mbone ngani kakusebenzi ngoba ngithi lapha i-economy kayimanga kuhle siyakwazi sonke ukuthi ezomnotho kazimanga kuhle njalo phezu kodaba lolu abanye abantu abaningi basuka bezondile abanye bazacatha emadolobheni abanasifiso sokubuyela kulapho okwenzakala khona izinto zenezi abanye babaleka baze bafika emazweni okusouth africa abanye umhlaba wonke nje abanye abantu babalekiswa i-kuground bayacatha lapho abacathe khona andidingakala ukuthi nxa kuyukuthi into le ilungiswa okweqiniso kungalawo kumacathela naphakathi kuyadingakala ukuthi abantu bonke bonabo babe yingxenye yalokho okokuqala vele okuhle kukhanya ukuthi uhlelo lolu kanti alusohlelo oluqondileyo ebantwini yikhonokho ukuthi imigrenzi injana siyakwazi sonke ukuthi yaba lohlupho lwahlangana nabantu bemathebeleni north yaba lohlupho lwahlangana nabantu bemathebeleni south kodwa yena kathesi sikhuluma ngedaba leyo isikayibizwa zakuhlanganele izinduna zangkhona kazingeni lo mhlangano sokwenziwa ama-training bona bengekho ukuthi kusiphi isibanga kambe laba abantu abuzathiwa babekhona kulolu hlupho ngoba yinto eyi-one okufanele ilungiswe yonke kusiyabhamba konke ne-zipra properties okufanele ukuthi kubonakale ukuthi ama-zipra properties ngoba kwakuyingxenye enye into yegugrawundi okufanele ukuthi isibanjwe ka-one kungabe lokho kuthiyelwelwa kumbe kulethwa kwizinto lokho one-piecemeal basis it doesn't work
liza kubamba njani ntona
hayi angibone ngani kusafuna ukuthi kukhulunyiswane kusafuna amatafula ukuthi kuhlale phansi kukhulunywe kwenzakale into eliqiniso ezasiza uzulu hhayi ezasiza lo ofuna ukuthi kuhambe ngendlela yakhe ngibone ngani lapha siyabe silahleka isintu kasivumi ngoba kufanele kube nomuntu oxolisayo noxolelwayo phakathi kodaba lolu
khona vele uzathi ulecala ubuyele futhi kumuntu yena lowo ufike ukuthi akubatshele phela abantu ukuthi ngakutshontshela njani iy'nkomo zakho ngakwenzela lokhu
mina ngangingakhangelelanga ukuthi vele into lezi ahamba ngalelo hlelo ngangicabanga ukuthi njengoba vele kulama-best practices that are done world over yiwe ngangikhangelela ukuthi kuzayanywa kiwo ukuthi njengesizwe sisebenzise okwenziwa ngumhlaba nje wonke ngoba ureventiwili lokhu ngibone ngani kuseceleni njalo izinduna zona kufanele ukuthi nxa zihamba zisiya ebantwini bazo kumbe kuma-subjects azo zingahambi ukuthi zihamba ziyizinduna bekufanele zazi kufanele ukuthi zihambe zisiyanika ama-subjects azo i-confidence yokuthi njengoba uhlelo into yegugrawundi le sonke siyakwazi ihlale kakhulu ngaphansi kwekhapheli okwanamhlanje sokubekiwe ukuthi bephezu kwetafula okuthi abantu ukuthi bavuleke babe ngake bavuleke abantu nxa ukhangele i-composition ye-National Peace and Reconciliation Commission babe ngeke le ukuthi baveze okungaphakathi kwabo ngoba kwakungabanye abantu ababe bevela engxenye abaphathelele lo limi lololu futhi olwabaphambanisayo ngesikhathi sona sanakubulawa abantu so abantu babe ngeke bakhululeke ukuthi bakhulume ungakhangela yona leyana elabonare kwakulonare lolesi uncube yibo abantu ababe kulo umfukulo engangikhangelela ukuthi nxa kwakuyukuthi khona kuhanjwa kusiya bonwa abantu kwakufanele ukuthi kube lezinduna phakathi kwenze ukuthi izinduna zinike abantu i-confidence ngaleyi subject
le yinduna umathema ekhezi zakuba ngodaba lolu kusasa owamanje sonke isikhathi sezokholo lwesikristu.
sihlangane kuhlelo vuselela umoya igama nguntungamili Nkomo. Namhlanje silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo umfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba ukuba libe levikendi.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngizafuna sibale namhlanje kusihlwa kuJohane chapter ka 4 verse ka 13-14. UJesu waphendula wathi kuye, ilo lalo onatha la amanzi uzokoma futhi, kodwa lo onatha amanzi engiza kumnika wona kasayikoma. Amanzi engiza kumnika wona azakuba ngumthombo ogobhozayo phakathi kwakhe kube yikuphila okungapheliyo. Lapha sihlangana le ndaba kaJesu ehlangana lomama lo oweSamaria. Lumama wayelenkinga eziningi empilweni yakhe. UJesu wakwanisa ukubona ngelihlo lakhe lesiprofithi ukuthi lumama wayesengene phakathi kwemtshado emihlanu, ikanti esuka lapho vele lo muntu ohlala laye kasomkakhe. Ngakho kutshengisela ukuthi impilo yakhe yayihamba phakathi kwesikhathi sokuhlukuluzeka. Asikwazi ukuthi kuyini okwakumenze wangena phakathi kwaleyo mtshado emihlanu, iBhayibhile alisitsheli. Kodwa singacabanga ukuthi engxenye kungabe wayethola umkakhe ababe bengaphathi kuhle. Kungabe kule ndaba eziningi ingxenye zazisenzakala khonapho ezazimenza azasuke aye komunye. Kodwa sihlangana laye engumuntu okhanyayo ukuthi udabukile, womile, uhlukuzekile empilweni. UJesu ehlangana laye kazange aqalise ngokuthi emethese amacala okuba kambe usubhodile waba la madoda la amahlanu. Kodwa sihlangana la emtshengisela uthando, emtshengisela ukumamukela, emtshengisela ukuba kukhona indlela engcono angaphila ngayo. Ngakho-ke leli lapho amavesi layo engiwabalileyo, uJesu wayesetshelela umama ukuthi yena kulamanzi angagobhoza esuka ngaphakathi komphefumulo wakho angakwenza ukuba ungome njalo. Ngifuna ukuthi kithi wonke umuntu ophila lapha emhlabeni ulokoma, womela uThixo. Nxa lokho koma ungazange ukusuthise ngokunatha amanzi aphilayo, amanzi anguye uJesu Kristu, kuyahlala lokhu kukhona empilweni. Oh, siyakhayela umama lo ngenxa yokoma kwakhe, wayesebhodi imtshado emihlanu. Abanye siyoma sihlukuluzwa impilo nje kungabi nemisebenzi, siyoma ukungamazi uNkulunkulu. Abanye abantu sebaphenduka baba yizigebengu, abanye njalo siyasihlambaza nje imizimba yethu. Kanti konke lokhu kwenziwa yikoma, somele uNkulunkulu. Manje lapho uJesu uyakhuluma lalo umama, into engithokozisayo ukuthi uthe eqeda ukukhuluma laye umbisele ukuzithoba kwakhe, umbisele isithunzi sakhe lumama. Okokuthi ibizwi lenkosi liphambili lithi lona wagcina etshiya isitsha sakhe samanzi wabuyela edolobheni leSamaria watshela wonke umuntu ukuba sengimtholile uMesaya. Ngakho-ke ngifuna ukulikhuthaza namhlanje zihlobo zami elilaleleyo ukuba akuqalisele umnyaka, uqalise ngokudinga uNkulunkulu. Akwenze ube njengenqina nxa seliwomile lidinga amanzi. Umdinga uNkulunkulu ngempilo yakho yonke, kuyo yonke into oyenzayo. Dinga uThixo. Singaphi isikhala sakho uThixo omnika sona empilweni yakho, emsebenzini wakho, ekwenzeni izinto zakho zonke. Ngakho lo umnyaka uqalisa woba ngumuntu othi, Thixo ngikomele, ngifuna ukunatha lawo manzi. Oba nganatha ansoze ngome njalo. Ubusuzinikela ke impilo yakho layo yonke imisebenzi yakho ofuna ukuyenza ngalo mnyaka kuyuJehova. Abaningi sigijima singalayo uNkulunkulu, sesidiniwe. Kuyadina kakhulu ukugijima ungala uNkulunkulu.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu. Siletha impilo zethu kuwe, siletha imithwalo yethu yonke kuwe. Somile kakhulu, sidinga wena Jesu. Konke okusindayo sikuletha kuwe egama likaJesu Kristu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamili Nkomo, ungathinela kusasa sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha igama lami nguTabo Kancube. Namhla sixoxa lo mnumzana Prince Shaba ongu Councilor ka Ward 5 eWange Local Board.
Umsebenzi owepolitiki engingakutsho njengamafitshane ukuthi siwujoyine through abantu kade bewenza esihlala labo emphakathini wethu esiyabe sihlala kiwo. Mina njengosakhulayo bengilinked ebantwini nje kade besenza okwepolitiki. So ngayenza integration yiwo abantu nabo kade ngidlala labo nje abade besenza okwepolitiki okwesikhathi eside. Awuthi see ukuthi ama seasoned politician awe MTC, it was MTC then. We were together, sevenza. I once worked at the office MTC doing the technical work konapo, senza. Ezasi weza singa wakula. So we were integrated to politics through exposure and then.
Yes, ya ubona ukuthi lapha umsebenzi wezombusazwe eZimbabwe awuso umsebenzi olula. Yikuyini okukupha amandla ukuthi laloba kunzima uqhubekele phambili nje laphana ozinikela kulo msebenzi?
Umelana lawe baba, umsebenzi wepolitiki eZimbabwe awukho lula, especially opposing iZANU-PF. It's not easy. And thina we have been trained or we have been elevated to this position as you and I through umsebenzi wethu esiwenzayo nje ku community yethu through civic society groups esasajoinile through ukuzinikela esikwenzileyo. Change, seeing our communities grow, seeing our communities being better. We have been in the student activism. Senza sipikisana lento ezimbe ezenzakalayo elizweni lethu. So sizinikele and sizohlala sizinikele njengabatsha ukuthi sibe le mpilo elentuthuko phakathi, sibe le lizwe eliyasukumisela phezulu njengabatsha. Now we believe.
Ukhula wake waba yini esikolo kumbe kwezinye indawo kubukhokheli kumbe hathi lokhu into oyiqale usukhulile usuqedile nje esikolo lapha?
Esikolo ngisho ukuthi especially ku secondary education at lase college. Secondary education we are in the pressure groups. Esikolo pushing for rights zama students. Esikolo lapha sikho khona and I've been a best student kuma quiz kade enziwa nje alokwenza nge-economics, politics, a lot of things as a society nje ezenzakalayo. And kade esecondary ngangingu-prefect esikolo and then I went to college. I was under untanga esisele lethuba lokuqhubekisa iZimbabwe phambili lokuthuthukisa elizwe lethu lifike lapho esifuna lifike khona.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lo mnumzana Prince Shaba ongukhansela kaWard 5 eWange Local Board. Asihlanganeni njalo ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga kakhulu Tabo Kancube. Wezemidlalo wayekhokhela iqembu le-Islanders Football Club umnumzana Kenneth Mhlophe usebuyele esikhundleni lesi kulandela ukunqoba kwakhe obebhede isikhundla lesi umnumzana John Clarke Sibanda kukhetho leqembu leli olukhutshwe namuhla. Okunye okwenzakalayo bale mbono etshiyeneyo abalandeli bomdlalo wenguqu phezu kokuba kuyini okuzakwenzakala kwisigaba se-semifinal kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa kwele-Ivory Coast, kubika uJoseph Njanji.
Iqembu elimela ilizwe liqoqela imidlalo ele Ivory Coast ligxekwe le Democratic Republic of Congo ukuthi ele South Africa lizanqikelana le Nigeria kusigaba se-semifinal ngolwesithathu ngemva kokuba umane lawa maqembu ephumelele kusigaba se-quarter final. Olandela limidlalo uNhlanhla Mjinda uthi iqembu le Ivory Coast lizasebenzisa ithuba lokuba limidlalo igqutshelwa ngakibo lidlulele kusigaba esilandelayo njalo esingesokugcina somncintiswano.
Mina ngokubona kwami khathesi into ezayenzakala kuthi ukuthi ku-final i-team ezazikwi-group A i-Nigeria Ivory Coast yizezi zafika final then lezi ezinye ukuthi zizadlala i-third and fourth place ngoba mangithi ngiyakhangela laphana i-South Africa ngiyayibona iyadlala iqhubekile impela iyadlala ngokuqinisela nani nani kodwa i-Nigeria izanqoba ku-South Africa then i-Ivory Coast izanqoba ku-DRC.
Umlandeli womdlalo wenguqu uSabelo Masuku ohlala esigodini laye uthi kufinali kuzangena iqembu le-Ivory Coast kanye lele-Nigeria.
Hayi afuni ngikhangele sibili but i-Nigeria izafika kufinali isidle i-South Africa. Njalo i-Cote d'Ivoire iza kudla i-DRC zingene zonke kufinali. I-Nigeria isiphikile sidlala kuthi njalo i-Cote d'Ivoire isisebenzisa i-home advantage. Ngifakele lama-senior players ayo ale experience lapha.
Olilunga lenhlanganiso yabalandeli beqembu layo elendazele Heart and Soul uPiko Tradebe yena uthi akukho lula ukukhetha ukuba yiwaphi amaqembu azadlulela phambili ngemva kwemidlalo ye-semifinal.
Yawabona ama-semifinal. Yadlala sibili but kuzima ukuthi now ngi-predict ukuthi yiziphi ezizasala ziyi-final. Ngathi kuzima ngoba mbona aneziseleyo namadoda adonsile amasondisi. Uhlupho ukuthi into nxa uyithanda lento yakho oyithandayo iselapho. Ungeke utsho kodwa ngibona ngani iSouth Africa iyaphumelela.
Wadlalela iqembu labesifazane elimela ilizwe leMighty Warriors uJackie Ngwenya laye uthi inhliziyo yakhe iqembu labomakhelwane ele Bafana Bafana.
But nasizikhangela kakhulu thina sifisa omakhelwane bethu bengika kakhulu vele omakhelwane bethu that is it's been something esibambayo. Omakhelwane bethu South Africa bengeni. Ngoba that is service khangelele khona apho njengeZimbabwe silanda bona vele sisekelana labo ngemuva. So se bafisele intanda kakhulu South Africa ukuthi yayinja ingene khonaphana kumafinal.
Isiphathamandla sebhola labesifazane osibekiwe Ndlovu laye uthi ubona ngathi iqembu leSouth Africa lizadlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano.
Bala ama big names iNigeria but iproblem yabo aso bantu abadlala bonke isikhathi esiningi. Khangele iSouth Africa. iSouth Africa is about 7 or 8 players. They are playing in week in, week out bonke. They understand each other more than laba bantu. iNigeria ngathi kuba udlala ama names bengama individuals but iSouth Africa they understand. Ukhombona ngithwabe ngawina.
Ohlala elokitini lemzilikazi undaba ezinhle Nkomo laye uthi iqembu leSouth Africa lingayiphakamisa inkezo.
Ngiyibona ngani sibili ingayithatha ngibona ngani ngaba iSouth Africa. Kuba ngendlela abazigalayize ngayo nangendlela abadlala ngayo lamathimu aseleyo ambona ukuthi angayidli bona ngani ngathatha i-Ivory Coast ngibona ngani iyasurvive iyi-survivor elukhuzeni emdlalweni lowo ungakhangele ukwenza kwayo since iqalisileyo vele ayikawini khona okukhanyayo.
Imidlalo ye-semifinal ikhona ngolwesithathu mhla ziyisikhombisa kunhlolanjwa lapho iqembu le-Nigeria lizadibana khona lele-South Africa ngehola lesikhombisa ntambama kuthi ele-Ivory Coast lizadlala lele-Democratic Republic of Congo ngehola lechumi ebusuku. Amaqembu azaphumelela ngolwesithathu azadibana kufinal ngensonto mhla zilichumi lanye ngehola lechumi ebusuku. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Singagqiba uhlelo lwanamhlanje kuthi sikhangele besilazo. Ibandla leZANU-PF lithakazelela ukunqoba kukhetho lwama-by elections oluqhutshwe izolo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bayakuvuma ukuba abaqhubanga ngemfanelo umkhankaso wabo kusalungiselelwa ukhetho lolu. Lingakhohlwa ukusidumezela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318. Njalo kheli lethu lencwadi ye-email ithi studio7@voanews.com. Hayi-ke olibalisayo ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale. We'll be right back.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.